up a great fight for the world's most prestigious cricket championship. Reporting for Studio 7 in Harare, this is Michael Kariatsi.
And that's it for tonight. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Gande Miri.
Siyalamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 30 kuMbimbitho 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ukuyethuselwa kwabantu ama-voters kwaku too much ezicintini zethu lezi. Uyabona ukuthi osobhuku babesetshenziswa ngezanu pia ukuyethusela abantu. Osobhuku labo ngabantu bezanu, kodwa labo bayethuselwa ngezanu pia ukuthi bayethusela abantu.
Inhlanganiso ebona ngezokhetho olukhululekileyo eZimbabwe Election Support Network ithi iyakhathazeka ngokuqhubeka kokusetshenziswa kwengwalo zama-voter slips. Okungabe kuyisibonelo sokuthi uluhlu lwabavoti olwe voters roll lokhu lungamanga kuhle.
Okusabisayo ngokuthi uMugabe for the first time ukhuluma ngokukhuluma nama diaspora groups ukuthi bathumela imali ekhaya ema remittance. Asazi sikubone lokho ever since yakwazi ukuthi uMugabe umuntu usabayo ukukhuluma nama diaspora.
Umongameli Robert Mugabe lamhla ucele isizalwane seZimbabwe esisebenza kwamanye amazwe ukuthi zithumele imali eningi ekhaya esithi lokhu kuzancedisa emzameni yokuvuselela umnotho. Amazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika agoqela iZimbabwe abhekane lendlala enkulu lonyaka ngenxa yezulu elingananga ngemfanelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ebona ngezokhetho olukhululekileyo eZimbabwe Election Support Network ithi iyakhathazeka ngokuqhubeka kokusetshenziswa kwengwalo zama-voter slips okungabe kuyisibonelo sokuthi uluhlu lwabavoti olwe voters roll lokhu lungamanga kuhle. Lokhu kulandela ukhetho olwenziwe ngolwesihlanu ezigabeni ezimbili eMount Darwin leChirumanzi Zibakwe lapho okube lezikhala ngenxa yokuxotshwa kukankosikazi Joyce Mujuru lokuqansa okwenziwa ngumnumzana Emerson Nangaga osengumsekeli kamongameli. EMount Darwin umnumzana Bonwell Seremwe owezanu PF uthole amavoti ayinkulungwane edlula ilishumi lethoba minembili i-18,315. Kuthi umnumzana Kennard Fungayi owebandla le-Transform Zimbabwe uthole angamakhulu amathathu i-302. Umnumzana Ruben Mateku owe-NCA yena wathola edlula kancane amakhulu amabili i-216. Echirumanzi Zibakwe umka Mnangagwa unkosikazi Auxilia uthole inkulungwane ezilichumi lesikhombisa i-16,092. Kwathi obemele ibandla le-NCA umnumzana Mnashe Mutoza uthole amavoti aphansi kwekhulu i-70 kuphela. Umnumzana Katsamoyo Dewa owebandla le-Good People's Movement wathola amavoti angu 86. Wabencintisa ezimele umnumzana Chawawona Gilbert Kanoti uthole amavoti angamakhulu amabili i-257 kukhetho olo ngangenwanga ngamacele omabili i-MDC. Izesni isole njalo ukungavoti kwabantu abaningi. Umongameli webandla le-NCA umnumzana Lovemore Maduku uthe lanxa benqotshwe kabuhlungu kukhetho lolu ujabule ngempumela ngoba ukhetho lubaphe ixesha lokubona abangakwenza kwela kusasa. UChris Gande Studio 7 uxoxele isikhulumeli se-Transform Zimbabwe, umnumzana David Roddy, othi lolu khetho belungakhululekanga.
Ukuyethuselwa kwabantu ama-voters kwaku too much ezicintini zethu lezi. Uyabona ukuthi osobhuku babesetshenziswa ngezanu pia ukuyethusela abantu. bosobhuku labo ngabantu bezana kodwa labo bayethuselwa ngezana uPierre ukuthi bayethusela abantu esigabeni zabo ukuthi bavotele izana uPierre babe sitshelwa ngama-members e-central committee ama-members e-politburo ngama-provincial members abo ukuthi i-transform Zimbabwe ingawina ama-elections lawo kwebe sokutshengise ukuthi labo amasabhuku kasafuni izana uPierre so nabo babethenza umsebenzi wabo sibili ukuthi abayithisele abantu ukuthi abantu bavotele izana uPierre i-free and fair election yayingekho noma singakhangela sibili ukuthi layo izeki yangikhona yayizimisele yini ukuthi ama-elections lawo ayenze uzathola ukuthi hashi yayingalungisele ukuthi ama-elections lawo ayenze ngoba i-logistics zabo azishintshanga vele from 2013 kunjalo vele bayakhuluma yes but ukuthi ubone ukuthi bayenzani lama challenges lawa akule into yabenza isibi
njengoba amacele eMDC engangenanga kukhetho ekhala ngakhonoko kutshoyo kutshoni kwela kusasa lizaqhubeka lingena yini kukhetho kumbe lani lizatshedele emuva njengabe MDC
sina njengeparty savumela nabo dala in the last executive national executive meeting ukuthi thina asiboycott ama elections lawa siyangena kulawa ama elections sizimisele sibili ukuthi singene ema elections lawa asiqhubekela phambili lawa and sabe singena sibili sikhuluma and sikampena sichengisa sibili nokuthi hayi izana PF abantu abasayithandi izana PF isisebenzi iforce ukuthi abantu bayivotele izana PF isisebenza ama rigging tactics amaningi ukuthi abantu bayivotele layo izekhi ikhona khonapho e-rigging machinery ezana PF
lo mnumzana David Roddy isikhulumeli sebandla le-Transform Zimbabwe ubekhuluma icingweni le-Studio 7 eseHarare kusenjalo isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Xavier Kasukuwere ubekobulawayo izolo lapho akhuthaze ibandla lakhe ukuthi lidinge abantu abalohlonzi abazancintisa kukhetho oluzayo olokudinga abazamela iphelandaba Mpophoma, Luveve, Phumula, Lobhengula lemakhokhoba edalele ephalamende. Umnumzana Kasukuwere uthe kusobala ukuthi ibandla lakhe linganqoba kobulawayo ngoba kweza abantu abaningi emhlanganweni kankosikazi kamongameli uGrace Mugabe ngomnyaka odluleyo kanye lokamongameli Mugabe ngokwakhe ngomnyaka ka-2013. Umnumzana Joseph Chuma wancintisa kukhetho lokudinga uzamela iphelandaba Mpophoma kukhetho lwedluleyo njalo elilunga le-Central Committee yebandla lezanu PF uthi ulethemba lokuthi ibandla lakhe lizanqoba lanxa awe-MDC encintisa kumbe engancintisi.
Loba yena iMDC iza kuma kuba sozime ashonto ezasiphazamisa nale. Lokhu ngikutsho ngoba abantu bakubazelela ukuthi shila ku 2000 lesoku sifake iMDC lesoku opposition sizaba opposition kuze kube nini. Ake nithukuyele ekhaya njengento dalela lahleke eBhayibhelini. Abantu sebephenduka ekhaya. Sisizwe sisebenza indawonye sikhonona siphakathi sisekhaya sindawonye. Umntwana angakhonona ephandle komuzi akalalelwa even ngabazali umntwana angafika athi kona hey ubaba uyadawa mina ngifuna imali ukuthi ubaba uyadawa akusela imali ephumayo kodwa angafika ahlale phansi acele kuhle amele ubaba phela amabele aphume ekhanda abese nicela kuhle ubaba uyazwisisa amnikele imali ayifunayo ngakho abantu balapho kobulawa sekunazithi hayi siyazoku sikhuluma siphambe lokho sinifuna i-opposition kuzaze kube kunini kuzaze kuthini ngakho ngalawa amazwi ngibona ngantu ngalesi sikhathi hayi i-MDC ngayilibonanga noma bekhona noma bengekho sibamelele sibalungiselele
nxa kuyikuthi alithembelanga ukuthi iMDC ingayekeli ukuncintisa lina lizanqoba kuyini futhi elilakho elibona ngani abantu bangakukhwabitha ngalesi sikhathi
abantu isikhathi sonke lesi bebelokhu beqhandela amanga ukuthi awona izalo iphevi evala imisebenzi ye ebulala umkonomi abantu sebekubona kathi hayi khathi izalo iphevi ibingela ama-factory phela so ivala imisebenzi baningela ama-factory ibulala umkonomi ubi ivele yona ingarani umkonomi wankona ngokuqala lapha nanti abona besingobhare lathi besingahambi kubo black agenda besingahambi besingakhuluma even ubo studio 7 bona labo ukuthi lathi sizichasise so ilizwe ede liphuma bekulilizwe elinye ilizwe elivela ku-MDC manje kanti sesikhuluma yikubona khonawe nje ukuthi ubona ndazi abekwazi ukuthi kathi thina siminjani sisima njani sivela ngabe siya nga abantu babesekukasunjani usisilawo manje wayelalingasichasisela into zonkelezi manje ngakho konoko kutshengisa abantu sebebonile ngoba izima selilani esikhuma ngayo leya inxa isichasisa kuhle iyatshengisa ukuthina wonke umuntu kumele adoshe ndawonye khona khona esikwenza emakhaya ethu uri nxa usiyalinywa akuba muntu ohlala endlini woku muntu uyaphuma weza even ugogo laye uyabe pheka itiye ephathela abantu abalima itiye kumbe ngubani kodwa wonke umuntu ulo msebenzi wokwenza akulo sale mele nje ezihlalile sithi hayi yeke laba besebenzi khona kana kuma mandawonye ikokwazi ukuthi lesivuno sibe ngcono ngakho ke even izima sele ichuluna wena lami silomsebenzi so kumele sonke siyenzeni sikhipha amabhaji singene edakeni sisebenze ngikadala sonke ukwenza sivuthe umkhono ngoba umkhono nowami lawe aso wami wedwa aso wakho wedwa kodwa nje selibona xa sibambene sisebenza ndawonye sizawuvusa kuphela so ngakhona kwabantu xa sebekunaze kolo hawo yiko kushiwo izinto ezilokhu abantu sebeqala ukuthi hawo ngilani sibuye sizozisebenzela ngoba vele amazi babhe into enhle ngabo ukuthi na bayathanda vele ukuzisebenzela.
Lo mnumzana Joseph Chuma wancintisa kukhetho lokudinga wayizamela iphela ndaba mpophoma kukhetho lwedluleyo njalo elilunga le-Central Committee yebandla lezanu PF ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umongameli Robert Mugabe lamuhla ucele izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe ukuthi zithumele imali eningi ekhaya esithi lokhu kuzancedisa emzameni yokuvuselela umnotho. Umsakazo weZBC uthi uMugabe wethule amazwi la emhlanganweni awenze lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Ethiopia lapho alande khona umhlangano weComesa. LeZimbabwe lithole imali engange $840 million ivela kwizizalwane zalo ezikwamanye amazwe enyakenye. Ukuhlaziya amazwi kaMugabe, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Socks Chikowero.
Okusabisayo ngokuthi uMugabe for the first time ukhuluma ngokukhuluma namadiasporan group ukuthi bathumela imali ekhaya yema-remittance. Asazi sikubone lokho ever since yakwazi ukuthi uMugabe umuntu usabayo ukukhuluma nama-diasporians. Ma ebuya lapha eSouth Africa ma sithi sifuna ukubona mungameli uyabaleka. Manje lamhla uye e-Ethiopia uthi ukhulume nama-diasporians, mina ngazi ukuthi ngama-diasporan groupings wapi, because ma ukhuluma nendaba yama-Zimbabweans kunama-groups angu-2 ababuya eZimbabwe ama-diasporians. One kunama-economic migrants, two kunama-political refugees. Ungakhangela laba bantu bayahamba kwindawo nge-South Africa, iBotswana, i-UK, i-US, Canada, abayi e-Ethiopia because e-Ethiopia kunama-problems ako abantu they can't go there. So indaba yokuthi uyahlangana nabo e-Ethiopia, thina sibona ngathi ngabantu bakwe bakhe uMugabe abaku-diaspora funa ukukhuluma lati struvo nabantu. It may be akula ndaba ma bakhona thina sithi njengama-diasporians indaba lifuna imali yethu lingasinikizi i-diaspora vote. Sinesikhathi siningi simutshela uMugabe ne-government yakhe ukuthi thina njengama-diasporians funa ukuthi sivumele ukuthi sivote nathi na kuma-elections eZimbabwe. Abafuni ukuthi sivote, but manje ufuna imali yethu, ivote yethu ayifuni. Kuhamba njani lokho?
Mhlawumbe akuchoyo lapha uthi imali yebo siyathumela kodwa incane kakhulu nxa ukhangela ukubhidlika komnotho.
Hayi, siyakuzwa lokho, but yena afanele ukuthi asincenge. Angasincenga njani? Ukusincenga kwakhona masivumele ukuthi sivote ema-elections eZimbabwe, masivumele ukuthi siparticipate kwi-economy yeZimbabwe, both economically, socially ne-politically. Angasivumela ukuthi sivote, uzobona ukuthi izinto zizotshintsha, zizoyengeza imali sithumele ekhaya.
Lo mnumzana Socks Chikowero, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Kunjalo nje uMongameli Mugabe usolwa ngabaningi ngokuba elokhu ezulazula lelale emazweni ngesikhathi kule hungahunga lokuthi umkakhe unkosikazi Grace Mugabe kezwa kuhle. Iphephandaba leZimbabwe Independent libike ngeviki edluleyo ukuthi unkosikazi Mugabe uhlutshwa umkhuhlane we-appendix sokuphinde kwaphuma imbiko yokuthi ule mvukuzane yamathumbu. Isikhulumeli sikaMugabe umnumzana George Charamba kanye lomphathintambo wezemfundo yaphezulu unkosikazi Opha Mchinguri labo bagcizelele ukuthi umkamongameli uyagula. isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa impahla esijeneyo eNational Vendors Union of Zimbabwe umnumzana Stan Zorwatsa uthi ukhathazekile ngamazwi kamsekeli kaskomichi wamapholisa uAssistant Commissioner Charity Charamba eyeyisa imizamo yabantu abangaziwayo abazame ukumthumba. UZorwatsa uthi kulamadoda amane aze ngemota yohlobo lweFord Ranger abakade befuna ukumthumba ngomgqibelo odluleyo emini emgwaqweni osuka eChegutu usiya eHarare. UZorwatsa yena ubesiya eKadoma uthi amadoda la amtshaye kakubi emkhomba ekhanda ngombhobho waze walanyulelwa ngabanye abatshayeli abakade besedlula. Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela umomo wezilimo kanye lesivuno salonyaka eZimbabwe. Ilizwe libhekane lohlupho lokunganikuhle kwezulu lonyaka. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ikhomishini ebona ngezokhetho kwele Nigeria ibikwa isiqalisile ukwethula impumela yokhetho lokudinga umongameli kulokwesabela ukuthi lungaba lokuqilibezela. Impumela yezigaba ezithoba minwembili siphumile umongameli Goodluck Jonathan enqobe kwezintathu zazo. Ezinhlanu zithethwe nganxintisane laye umnumzana Muhammad Buhari. Umongameli Barack Obama ubikwa eze akwethekelela lapho okulabo khokho bakhe kwele Kenya okuzalwa khona uyise okuhambo lwakuqala esengumongameli weMelika. UObama okhangelelwe ukuya kwele Kenya ngontulikazi lonyaka esiyangena umhlangano wezamabhizinisi oweGlobal Summit. Amazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika agoqela eZimbabwe abhekane lendlala enkulu lonyaka ngenxa yezulu elingananga ngemfanelo. Ingcwethi ezibona ngezomkhathi zithi lokhu kwenziwa yikuguquka komkhathi obaselwa intuthu ephuma kumafekithali lezimoteni emazweni omhlaba. Umqondisi we-Meteorological Services umnumzana Tichawo Nazinyemba uthi kunenge okwenzakala emkhathini okwenza ukuthi amabele ache emazweni amaningi ngenxa yokuswelakala kwezulu. Uthi izulu lizagcina ukuna eZimbabwe kunsokwana ezilandelayo njalo lelo eliza kuna kalisoze livuselele amabele asechile emasimini. Uyengezelele wathi amanye amabele eZimbabwe ahuqulwa lizulu lesikhukhula ngakho ke ilizwe selibhekane lendlala enkulu. UZulu kavunanga lutho ezabelweni ezibalisa eMathebeleland emaswingo lenkabazwe. Uhulumende usevumele inkampani ezizimele zodwa ukuthi zidinge umumbu kwamanye amazwe loba nje kuhlupha eSouth Africa lapho abasebedinga khona njalo umumbu ngenxa yendlala. Induna yebubi uMtshana Khumalo utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi kulendlala emangalisayo lonyaka.
Akunalutho sokuthile konke kusenalutho.
Nxa kunjalo nduna nkulu kuthiwani?
Sesingakangena lo mncedo lolomo olwaluvele kuhulumende. Bese silukhangele ukuthi lesincedisa kuba akusena licebo esingalenza lo nyaka. Futhi bazame ukuthi basidingele umbungabe ngawuthola kwamanye amazwe ngokwenza indawo lezi ezingazilakho ukudla khonapha eZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu bathenge kuzo.
Ye, so-ke nxa sesikhangela-ke ukuthi ukudla kujalo ukusilela nxa ukuthi izulu lingekho. Ngakho-ke abantu bengenzani endaweni zabo ezishiyeneyo ukuthi bayenze lokho kuthiwa yi-long term strategy?
Okuqakathekileyo yikuthi silimezo lezi zilimo abalimisi abaziqakathekisayo ikakhulu into ezinjaboniyawo ukuthi amabele lawa ngoba abantu lalunyaka abathe balima amabele awathanga njengomumbu amabele ngenyawo uthi laye kayithanga njengomumbu. So kutho ukuthi abantu nxa bengalimazo lezo zilimo mhlawumbe bangaba lakho nje kokudla okwenyanga ezimbili ezintathu bangakathengi ukudla. Nokuthi sizame ukuthi silime masinyazanyana kwenze ukuthi loleli zimeli lithona lifice sihlangele siphansi nakho mhlawumbe kungasinceda khona lokho.
Leyo induna umtshana Khumalo webubi obekhuluma ecingweni le Studio 7 ingcwethi kwezenotho umnumzana Everson Ndlovu uthi kumele uhulumende avuselele ukulima kusetshenziswa impompi zamanzi ukuze abantu makhaza bengabulawa indlala.
Kade ngisekhaya eMtlanyemba last week, namhlanje lapha ngivele ngifuna buso lapha. Hayi, akunavele vele olibonayo emasimini, akunalito vele. Kwahle kwaloba nyanyanyanya.
Pho ke kuzathwani ke Ndlovu njengoba kuhamba kunje?
Benkuma labadala abanye lapha, ukuthi nabadala, I think the best thing that isikhumbo sanonini, ngono lithengisa ezinye inkomo liyedinga amabele lapha atholakala khona. Usuqala ukuthi kusiyafika u-April next year, sizafuna ama-KGs amangaki awomumbu. Bawunyawuthi kumbe isogamuliyana uthengisa inkomo sibeyesiyedinga ukudla ukumelela ukuthi ngizanikwa lokhu nakho akwenzi inkomo sesengcono kathesi kodwa uyananzela ukuthi maybe in 3-4 months time kuyabe ungasiyalito futhi so the best thing ukuthi bakuthengise kathesi inkomo lakwa futhi inkomo le nyaka ziyafuna ukufida
kodwa-ke nxa sikhangele baba Ndlovu ye abantu bahlala bekhala ngokuthi akula zulu kumele kuthweni ngoba lapha siyabona ukuthi le yinkinga inkalakatha sibini
uyabona into ekhona lapha yikuthi nje lohulumende kalamali but the best thing yiku-investa in dams in water development abantu bangameli ukuthi balime ngezulu but abantu balime throughout the year as long amanzi etholakala I'm sure even lakhona kulekhulisoni khona la manzi asemfuleni angalana khona phansi le migodi ingagejwa sibili imigodi ezwayo kuthelele abantu bathi irrigate that's the best thing lo uthosamele izulu lokhu hayi madoda hayi vela siyindawo kathi nganikwa Israel ngale isedesert but abantu bayadla bawathenge phela ukudla kwabantu bathengisa abantu bathengisa ama-flowers
lo ngumnumzana Everson Ndlovu ingcwethi kwezenotho bekhuluma ecingweni lo-Gibbs Dube we-Studio 7 ese-West Nicholson esabelweni seMathebeleland South Ugatsha lwezempilakahle luthi uhlelo lwamakilinika ahamba endaweni ezitshiyeneyo ama-mobile clinics soluphathisile ukwehlisa inani labesifazana elifa libeletha ngenxa yezibhedlela kanye lamakliniki akhatshana emaphandleni. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa usesekhona umsebenzi omningi osamele wenziwe ukwehlisa inani labesifazana elifa ekubeletheni ngemva kokuqonga eminyakeni engamashumi amabili adluleyo, imizamo yenziwa nguhulumende kanye lezinye inhlangothi ezijiyeneyo emhlabeni eziphathisayo sokulethe inguquko. Imigoqo emiswe inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations Millennium Development Goals lithi ilizwe linye ngalinye kumele lenze inhlelo zokwehlisa inani labesifazana abalahlekelwa ngumphefumulo ekubeletheni libe ngaphansi kwekhulu lamashumi ayisikhombisa i-174 kunani elizinkulungwane ezilikhulu i-100,000. Inani elikhitshwe yihofisi yenhlanganiso ye-United Nations Development Programme i-UNDP elizweni liveza ukuba okwakhathesi ukufa abesifazane abangamakhulu edlula ayisithupha i-614 kunkulungwane ezilikhulu i-100,000. Lanxa kunjalo sokube lomehluko lapho inani labomama elibelethela ezibhedlela lemakiliniki seliqanise lisuka kuphose amashumi ayisithupha ekhulwini i-57% kusiya kumashumi ayisikhombisa i-70% kuthi elalabo eseliqhubeka lihamba ezibhedlela ngemva kokubeletha likhwele livela kuphose amashumi amathathu ekhulwini 27% kusiya kuphose kumashumi ayisishiyagalombili i-78%. Ugatsha lwezempilakahle luthi ukusungulwa kwamakliniki la ahambayo kuvele kujonge ukwehlisa inani labesifazana elifa ngemva kokuswela abongi kanye lamakliniki eduzane. Lolu gatsha lwanquma ukuthi akekho okumele ahambe amakhilomitha adlula isithiyagalombili ukuyathola ikliniki kodwa ziningi indawo emaphandleni abantu abasahamba amakhilomitha angamashumi amabili ukuyathola usizo. Umongikazi kuhlangothi lwe-community nursing unkosikazi Ntomzodwa Marumo uthi ngaphansi kohlelo lolu omongikazi ababengafundelanga ukubelethisa emaphandleni labo bathola imfundiso yokuphathisa abesifazane abazithweleyo bengahambanga imimango emide besiya ezibhedlela ezinkulu. Phezu kwalokhu uhulumende uyafundisa njalo omama ababelethisa eziqintini ukuthi baphange bahambise abesifazana esibhedlela kumbe ekliniki lapho isikhathi sabo sokubeletha sesisondele.
Abafuna ukurefewa feda bayarefewa feda but laba abangakwanisi ukurefewa bayasala khona lapha and a clinic then mobility. So the government went on further. But I want to cut a learning of PCN that it train you primary care that it train you but anything to that man then history obstetrics.
Nkosikazi Sinanzeni Chuma oyisakhamuzi uthi kuningi okumele kukhangelwe empilweni zabesifazana lapho kungakafiki esikhathini sokubeletha nxa kuzehliswa inani labomama elifa kubangelwa yikuzithwala.
Qathele ukuthi omama abazali kumele behambise abantwababo ezikolwe kakhulu abangamantombazana ukuze babe lamalungelo bazimele bodwa bengadiphendi kubomkabo uma sokusiza endabeni zokuthi somele ayibhalise esibhedlela.
Umarumo wengeze esithi kuqakathekile ukuthi omama bafundiswe ngokuqakatheka kokuya emakliniki lalapho bengaboni hlupho ukuze basizakale kulesikhathi. Uthi iningi labo mama beselisesaba ukuthi lalapho lithe lafika ekliniki kuyabe kungela okwazi ukubelethisa kugcine kuthiwe lihambe ezibhedlela ezikhatshana. Kodwa okwakhathesi uhulumende uyazama ukuthi konke okudingwa ngabesifazana kutholakale eduzane.
Uthi nxa umama engasabelethiswa ngalo kulokhadi omaking sure ukuthi ekhaya khona ngalo umama akasabelethile lawo ama-traditional birth attendants abatraine ukuthi bangabelethisi ekhaya. So kulo muntu okhangelayo ekhaya ukuthi there's something like that abuye esibhedlela unesilayo usetraine umama like she's now willing to come esibhedlela. Kanti kulamanye ama-programs futhi abisa imali ema-clinics khona ngala ayenza ukuthi izinto zonke zibe khona lapho ezokubelethisa imibheda yakhona konke imithi yangkhona.
Wasebenza labesifazana unkosikazi Sheila Mzamo uthi imfundiso ingenye yamacebo amqoka angasetshenziswa ukusindisa impilo zabesifazana abaningi lapho bengafundiswa ukuqakathekisa impilo yabo kanye leyensane zabo. Uthi kungaze kube lekilinika eduzane ayisoze yanceda nxa owesifazana engakuqakathekisi ukuya khona ukuyahlolwa lapho ezithwele. Wengeze esithi kuvamile ukuthi owesifazana ozithweleyo afe eseduzane lesibhedlela ngoba ahlezi labo besithi kadingi ukuya khona.
Kuqakathekile njalo ukuthi khona umuntu mama wonke ozithwele ahambe ayebelethela ngapi ekliniki ngoba kule ngozi eziningi ezingayenzakala ungazama ukuthi ubelethele ngekhaya anti uncedo liyabe lukhatshana but nxa ubelethele ekliniki noma usulo problem uyakwazi ukuthi mbi ambulance kumbi kuyini kukuthwale masinyane. Kumbe njalo ngoba lo muntu ofundisiweyo uyakwazi ukuthi hayi nxa kule nto enje lokhu uhengla. So
okhangela inhlelo zabomama kunhlanganiso ye-Community Working Group on Health unkosikazi Nonjabulo Mahlangu uthi sebananzelela ukuthi akusizi ukwakha amakliniki lokuletha imithi nxa izakhamizi zona zingazi amalungelo azo kanye lokuqakatheka kokusebenzisa izibhedlela lapho umuntu ebeletha. Uthi esikhathini esiningi abesifazana balahlekelwa imphefumulo ngokungazi ukuthi kuyini okumele bakwenze ngasiphi isikhathi kumbe beswele ukusekelwa zimuli zabo labomkabo abayabe bengazi ukuqakatheka kokuya ekliniki lapho umuntu ezithwele kungakho beqakathekisa njalo ukusebenzelana lozulu.
Sile project ekhangelele ukuqinisa ukuphatheka kwabantu ezigabeni sikhangelele impila kahle yabo kukakhulu sikhangelele omama abazithweleyo sithi kuyini ongayenzakala kumbe singakwenza njengama communities ukuthi sivikele kumbe sehlise ukufa kwabomama laba abazithweleyo esizama ukuthi khona siba train ukuthi bebekwazi kumbe siba empower ukuthi bebekwazi ngama health rights abo.
Lanxa nje amanyathelo athathwayo ephathisa ukuvikela impila kahle yabomama lensane usesemningi umsebenzi olokhu melele uwenziwa ukuvuselela izibhedlela lokukhangela imimango ehanjwa ngabesifazana. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingunothando Sibanda.
Siyabonga Nothando Sibanda. Asizweni ukuthi intathelo zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usiphatheleni lamuhla.
Intshantsho zanyakenye iqembu leDynamos elihlezi phezu kwengalane elilemiklomelo yesithupha okulinani elilingana leli qembu leCapes United elihlezi kwindawo yesibili kodwa iDimbara ihlezi phezulu ngoba ihlohle kaningi njalo futhi ingakahlohlwa. Iqembu leDynamos linqobele eChapungu nge-1 kanyanga ngomgqibelo kwathi leCapes United litshayele eSplatinum lalo nge-1 kanyanga ngensonto. Endaweni yesithathu uhlezi iqembu leTriangle lona elilemiklomelo yemine njalo elilingene ngemiklomelo leZPC Kariba kanye leHowmine ezihlezi ngaphansi kwalo engalaneni. Iqembu leHarare City lihlezi kwindawo yesithupha lilemiklomelo emithathu njalo elilingene ngemiklomelo lamanye amaqembu anqobe kanye athi eleCholocho, eleChickenin kanye leHighlanders. Iqembu leBhosa litshaya eleCholocho nge-1 kanye emagumeni kodwa iqembu leCholocho loba lidliwe lidlale kuhle kakhulu. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Hayi ke isikhathi yasavumi kuba siqhubeke sisonke. Ngakho ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa.